Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 5 kumpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma.
Uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ebopha amahlana abafikisayo.
Hlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo.
Umsakazo we-Voice of America usuyingxenye yenhlanganiso ye-African Union of Broadcasting. Umlimi usebenzisa umthambiso womvundla ekwenzeni imvundiso ye-fertilizer lokubulala izinanakazana ezidla amabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesilisa obotshwe ngomvulo esethesa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa eBeitbridge ngemva kokuhlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemali yesibambiso ibail yamadola asemelika lekhulu $100. Umsolwa uEzekiel Chiradza ungunogada osebenzela umansipala weBeitbridge njalo ubemela ngamagqetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umantshi uThakudzwa Gwazemba umlaye ukuba engalokothi ethusele abafakazi futhi kumele ahlale kukheli ayethulele inkantolo icala lakhe lize liphele ukuthoniswa. IZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakusola kakhulu ukubotshwa kukaChiradza isithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo nguhulumende kaMnangagwa. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, ividiyo ebotshelwe umsola imveza echothoza uMnangagwa hathi ukumhlambaza. Amapholisa athi kuvidiyo le uChiradza ubencoma njalo owayekhokela ibandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Sizalethulela ingxoxompikiswano phezu kwalolu daba ngokuya kwehlelo lingayikhatshana. Inkampani yezesa lamuhla iqhube umhlangano lenkampani yeChina elenjongo yokuthuthukisa inhlelo zamandla kagetsi eZimbabwe emhlanganweni osaqhubeka owamazwe akuzwekazi leAfrika leChina owalonyaka oweForum on China Africa Cooperation, wona ovulwe ngokusemthethweni ngumongameli lelolizwe uMnumzana Xi Jinping lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa okulo umhlangano wethule umbiko wakhe kweminye imiyemibuthano eqhutshwa kulomhlangano lapho athe kufanele amazwe e-Afrika aqakathekise ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku, kutsho ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlangano weStudio 7 uxoxe loMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungela ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ubuthutha bethu busekuthini nxa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani? Sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi, kodwa thina singelalutho esilutholayo. Bona bahlakaniphile, thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzani. Ke nika umzekeliso ukuthi nxa singasayina isivumelwano neSingapore, iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola ilithium, lathi kumele futhi sithi kuSingapore, thina wena lina Singapore nxa lithenga ilithium, thina sinenyama yenkomo lapha, thengani ibhifu yethu sibe le market lathi enkomo zethu, bese siphenduka lapha silime futhi. Inkinga yakhona yokuthi izivumelwano zakhona zingaze zisayinwe. Abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela, msakazi ungabiza umhlangano wokukhuluma kobulawayo lapho uthela asibe sizokhuluma ngento eyenzakalayo kudala ngezaphu nezalu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama-bilateral agreement lawa asayiniweyo njengabantu bakobulawa njengabantu beZimbabwe ukuthi sikwanise lathi ukuthi sibenefit akula mpu ocabanga khonoko esifunayo ukukhuluma kuphela silama PhD ama PhD akona wonke useless unless and until siqale sokuba practical in our thinking le mfundo yethu ama university etonasi labo lupane aqale sokufundisa abantu abangama industrialists abantu abangama innovators uhulumeni angaza sign agcwalisa i library izivumelwano lezo nxa singajintshanga ingqondo zethu sakhipha ubugqili esabuchiyelwa ngama British abasifundisa ukusebenza ekuthi mina i training for servitude sifundele ukuba ngo accountant si-account imali zikabana amakhampani akhona engasekho unless we begin silahle le ngubo yobugqili esengqondweni yethu ama-agreement lawa soza sincede lutho.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungulezo ombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Umhlangano wabasakazi abavela kuzwekazi le-Afrika langaphandle oqhutshwe inhlanganiso ye-African Union of Broadcasting ufike emaphethelweni Hebron namuhla lapho inhlanganiso le eyamukele khona amalungu amahlanu amatsha agoqela umsakazo we-Voice of America. Inhlanganiso le ithi inhloso yokuthi iqhubeke iqhela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika. Intethelo izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Eminye imisakazo esingene kumhlanganiso le iguqela iSputnik, iRussia Today, iMuslims Television Ahmadiyya kumbe MTA Africa kanye National Radio and Television Administration of China. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso lezi zona ezidabuka emazweni angaphandle kwezwekazi le-Afrika kodwa zisakaza e-Afrika zizenelisa ukwabelana inhlelo eziphathelene lezwekazi le-Afrika leminye imisakazo engamalunga awe-AUB. Wakademele i-VOA kulo mhlangano umqondisi wenhlelo ekhangeleyo ngeze-Afrika umnumzana Mamoyo Hamza uthi kulinyathela eliqakathekileyo ukuthi babambisane leminye imisakazo e-Afrika ukuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
African broadcasters, they are very much aware of what is going on in the world.
I-AUB ivule amehlo ngokwenzakala emhlabeni jikelele. Ngakho ke uyathabisa ngoba sonke sizadinga amacebo okuhambisa phambili uhlelo lokusakaza e-Afrika.
Umnumzana Abdul Say okademele umsakazo weGambia Radio and Television Service ekhuluma le-Studio 7 ongcome inyathela elithethwe ngumsakazo we-VOA kanye lamanye ukuthi angene kunhlanganiso ye-AUB.
That's very, very important. It shows that the wider world is accepting and is recognizing the work of the AUB.
Kuqakathekile kakhulu ngoba kutsho ukuthi umhlaba wonke jikelele usinanzelele umsebenzi enziwe AUB. Kuyatshengisa njalo ukuba amazwe angaphandle azimisele ukuqhuba ibhizimusi kuzwekazi le-Afrika.
Unkosikazi Chelby Karima ongumqondisi ubona ngokwabelana kwenhlelo eziphathelene le-Afrika phakathi kwamalunga e-AUB uthi inhlanganiso le isitshengise ukuthuthuka yikho isenelisa ukukhanga amalunga avela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika.
Umhlangano lo uqakatheke kakhulu ukuthi sithuthukise amalunga ethu awe-Afrika njalo futhi sibe lobudlelwano lemisakazo engaphandle kwe-Afrika. Lithuba elihle ukuthi sitshintshane imibono etshiyeneyo.
Kusenjalo uHamza uthi umhlangano oqhutshelwe eHebron utshengise ukuthi abasakazi be-Afrika bazimisele ukuguquka phezu kokuntshintsha kwesimo esilethwa kakhulu yikusebenzisa imitshina ukuthapha indaba okugoqela ukukhalipha kokuzibazela i-artificial intelligence.
Because it shows that people are ready to change, people are ready to use whatever means they
can. Kuyathembisa ngoba kuyatshengisa ukuthi abantu bazimisele ukuguquka njalo bakhuluma ngelizwi linye ukuthi bathuthuke ise ezokusakaza kuzwekazi le-Afrika.
Umnumzana Njabulo Ncube umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi kutshengisa inqubela phambili ukuthi AUB ibe lamalunga avela phandle kwezwekazi le-Afrika.
Uhlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo. ayikhona ukuthi sibe sibona umkondo wehlanganiso elilodwa.
Inhlanganiso ye-AUB yasungulwa ngomnyaka 1962 ngaphansi kwegama elithi Union of African National Television and Radio Organizations, kwathi ngomnyaka ka-2006 yaguquka ibizo yaba yi-African Union of Broadcasting njengoba isaziwa lamuhla. Inhloso yale nhlanganiso yokuthuthukisa ezokusakaza ikakhulu udaba lwe-Afrika njengoba lubikwa zintatheli zindaba zezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Nga abalimi bekhuluma ngomfundiso iningi licabanga ukuthi ngumquba otholakala kuzifuyo ezifana lenkomo kumbe imbuzi, njalo abanye bathi fertilizer ethengwa ezitolo. Isikhona enye imfundiso lemithi yabulala izinanakazana ezihlasela izilimo, umthambiso womvundla. Asizweni okuningi ngalolu daba kunthathela izindaba yeStudio 7 uEzra Thisa Sibanda.
Umlimi omkhulu obulawa umnumzana Million Moyo ulohlelo lokulungisa imvundiso ngomthambiso womvundla eplazini lakhe. Uchaza ukuthi imvundiso leyenziwa njani.
Organic fertilizer. I-fertilizer engala synthetics. Asiyo fertilizer le manufacture emafactory esizondayo kakhulu ngenxa ukuthi iletha imkhuhlane. Wonke cancer lapha worldwide kucabangela ukuthi kuvela emafertilizing asetshenziswa. Lokhu organic natural ngobuvundla sikunika utshani lamanzi kuphela, lama pellets abenziwe ngezinto ezinatural.
Umthambiso womvundla bayawukhonquzela esibayeni. Umoyo uthi abalimi abaningi sebefuna wona ngoba bathi uyabasebenzela kwezilimo zabo.
Imvundla nxa ithambisa ichema uyajuluka kuye ngale njengamanzi ezulu ejuluka endlini. Bese kubanjwa ngamagatha ujuluke esiyokholekta ngemva ngale sesifaka kumakhonteyina. Uyawudawuluta lamanzi nge-ratio of 1:5. Sithengisela abanye laba abalimayo asebavusa amehlo babona ukuthi le into esebenzayo. It's far cheaper as well than i-fertilizer ethengwa ezitolo.
Abalimi bathi umthambiso womvundla yimvundiso ekhulisa kuhle izilimo zabo. Unkosikazi Vulisiwe Dube ngomunye wabalimi abasebenzisa umvundiso le.
Sisenzela kuhle kakhulu kuma-vegetables ethu, ezihlahleni zethu, nakuma-fruits ethu wonke. Irabiturin le yenza ama-vegetables ethu abe nomehluko nalawa amanye asetshenziswa i-fertilizer ngenxa yokuthi abantu bathi ayahlabusa.
Ngaphandle kwalokho kulabantu abaningi asebethakazelela inyama yomvundla. Unkosazana Gugulethu Nkiwane ulomkhulu wokupheka ethengisa ukudla kobulawayo uthi abantu sebethanda inyama yomvundla.
Inyama le siyayixaba, siqale siyixabe kahle nje iphelele sani smell, sibese siyayiwosa, siyipheke nje ngendlela ezihlukene-hlukeneyo. And abantu kulezi nsuku ngani bayayithanda and iyohambayo kakhulu.
Omunye othanda inyama yomvundla umnumzana Sam Dube ohlala esigodini.
Inyama yomvundla imnando kwamagama. Ifuna nje ukuphekelwa kuhle, mina vela ngisadla ibeef sengiphila ngokuthenga umvundla ngiwucabe kamnandi bese ngizidlela ngesitshwala sami samabele. Into engithabisayo ukuthi sokulama restaurant athengisa inyama yomvundla sokumnando kwamagama.
Umoyo uthi abalimi abangakhathazeki ngoba sesifikile isikhathi sokusebenzisa umthambiso womvundla wenzela ulima ongaguguthekisi umhlabathi. Ngiyimela Studio 7, igama lami uEzra Thisa Sibanda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umntwana wesikolo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lane 14 izolo udubile wabulala ababalisi ababili lezinye izifundi ezimbili e-Appalach High School esabeleni se-Atlanta khonapha kwelemelika. Akwaziwa ukuba umntwana lo ubengenwe yini, kodwa kukhanya engani ngomnyaka ka-2023 kwake kwahlolisiswa izenzo zakhe ebulenjini bokuxhumana lapho okwakucatshangelwa ukuthi wayesethusela ukuba uzathwalisa nzima abanye. Amapholisa atshele abezindaba abe-Associated Press ukuba udaba lolu ekalizange lulandelwe okusukela ngaleso sikhathi. URebecca Cheptegei isizalwane sakwele Uganda wancintisa emidlalweni ye-2024 Paris Olympics kaseko. URebecca obhubhe namuhla watshiswa ngamafutha emota yesithanda sakhe ngesonto. Ababili laba kubikwa ukuba babe bangomhlabathi wokwakha izindlu lokuqhuba amabhizimusi eKenya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Wezi patelane le Melika. Ubudlelwano phakathi kwele Melika le Ukraine bulakho ukuguquka kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo ukukhethwa lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump nonkosikazi Kamala Harris. Ngalesi sikhathi imikhankaso yabo iqhubekela phambili, akula osecacile ukuthi uzaphatha njani impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Ababili laba abakhangelele ukuthi bazakwazisa amacebo abo kungxoxompikiswano yangolwesibili ezaphathwa ngabezindaba abe-ABC News ePhiladelphia. Ezinye indaba eziqakathekisa izizalwane zele Melika zigoqela udaba lwezinotho kanye lolwemingcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Murungai olandela ezombusazwe eMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala elizweni leli.
Sesifika eduzane ukuthi ingqongqo impikisane ibuye ngolesibili next week. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race and we all contestayo as the president laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngaphi.
Impi ese-Ukraine kanye lase-Russia ukuthi umnumzana Trump nxa enganqoba ukhangelele ukuthi engaphatha njani lolu daba.
Impi le eloke ichutsheka khona ngale e-Russia le-Ukraine. Ngantwa umnumzana Trump ukhulume sithi engangena uzabuya ayiqede within 48 hours. So khonoko simelele ukubona ukuthi kuyabe kuyinto eyenzakalayo yini or it's just ukukhuluma esithi khona hi-electioneering.
Unkosazana Harris yena singakhayelela ukuthi engaphatha njani udaba lwe foreign policy lol.
Unkosazana Harris engangena foreign policy yakhe amboni itshintsha too much but ungathiwa sebeza qhubeka behamba ngendaba ze-economy ngoba siyakwazi ukuthi khathesi i-Africa bayinike 50 billion yi-China. So i-America layo sizabona ukuthi izaba le-conference yona le in Addis Ababa yini okwakuyenzwa khona ngumnumzana Bush, numzana Obama, numzana Clinton kudala laphana ukuthi bancedise i-Africa. So investment yenzo yona ngama-China kathesi, I think izayenza ukuthi izinto zempi or i-foreign policy eya-Amerika layo itshintshe.
Kudaba lwezenotho, sibona wonke amacele enama-policies awo abuya nawo, kodwa umnumzana Trump esola kakhulu ubukhokeli bukamnumzana Biden lo nkosikazi Harris, esithi unkosikazi Harris akulanto entsha angayiletha kwezenotho. Ngombono wakho, izizalwane zeMelika ngubani ezingamamukela kakhulu nxa sikhangela kudaba lwezenotho?
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela. Ngibona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama-10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo. But siyabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris kakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho.
Umnumzana Tim Murungai ulandela ezombusazwe elapha kwele Melika. Njengokwethembisa kwethu, sesifikile kungxoxompikiswano yethu phezu kokubotshwa kwabantu mahlayana besethesa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulomsolwa ongunogada kumansipala weBeitbridge uEzekiel Chiradza omiswe enkantolo namhla esethesa icala leli ngemva kokubonakala kuvidiyo ehlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe. Umsolwa ukhulule ngemali yesibambiso, amagqwetha athi bedlula amakhulu amabili abantu asebebotshelwe icala lokuthethisa uMnangagwa kusukela engena embusweni ngo-2017. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, amagqwetha athi uChiratsa wachothoza uMnangagwa hatshi ukumhlambaza. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Sithen Chirodza owebandla le-CCC, lomnumzana Believe Gawule owe-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
IZimbabwe ilizwe lilemithetho yalo esiyaziyo sonke okuthi longawaziyo umthetho weZimbabwe emthethweni akutshiwo ukuthi ungephula umthetho uthi ubungakwazi akukuvikeli khonokho. Kodwa-ke kule ndlela nkomo singathi thina ilizwe lethu uhlupho sesilalo silokuthi abantu bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa. Kube kathi ungagamela ilizwe lethu eZimbabwe umuntu engayephula imithetho uyasiya emakhothi. Emakhothi waleyo bethu beqala bona bethi aluba kuthiwa izinto lezi iZANU-PF but iZANU-PF iZANU-PF asomakhothi. iZANU-PF yelo kuhulumende but amakhothi azimele wodwa amakhothi azenzela umsebenzi wabo eziqhubela umsebenzi wabo. Xa umuntu ebotshiwe engelacala nkomo amakhothi afike lahleka lanxa umuntu engabe kumbe ufuna ukuthi ubani abotshwe kodwa engelacala efuna ukuthi lacala konke lokwana yinto ephelayo. Kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza lokuthophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthiwa hhayi kwanisehlulekile kwanisebulelile kodwa lokhona siyo nhlamba leyani inhlamba yokuthophisa.
Nanso baba Chirodza,
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu evotshelwa ukuhlabela ingoma ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethandaba ephakemeyo lapha eZimbabwe. Ngasengifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala a-strike down i-Supreme Court ngaseyiyo mthetho yalapha elizweni. Kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature ngesikhiwa ukuhlabela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazi singathi ama-cartoons alawo ozimdesi yinto evunyelwayo emthethweni. So lokho ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi uMnangagwa usephambanisa umkhonomi kanti vele onguye obambe intambo ze-economy ngobani kasiye yimi nalowo Mnangagwa. So lokhu yikwephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kaMnangagwa. uMnangagwa vele injongo yakhe yayingasiye ukutshintsha umbusazi kodwa ukuthi abe nguye umgabi.
Ngiphenduke kuwe baba uGawule, uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala. Ividiyo yomsolwa lo we-Bait Bridge uthi uMnangagwa usebulele umnotho. Ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela. Ngokutsho kwakho ukuthi hayi ukuchothoza kuvunyelwe, ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile.
Okukhona ukuthi amazwi kamsolwa angilawo unkomo ukuthi ngize sile ukuthi uthiye imisibindi ngoba ukuthethisa nkomo yikho kulicala emthethweni welizwe leZimbabwe ukuthethisa umongameli welizwe. Kodwa ukusola ukuthi kumbe izinto zihambi kuhle lani asonto obuphisayo umuntu akabuthi bekhonokho ngoba umuntu wokuphikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposition bayabe sithi kulo hulumende yabe khona ubani loku ayenzi kuhle kulani loku behlela abantu khonokho akusokuqala lelana. Indlela yabe zama ukuthi lakuba khombise ngayo abantu bethengise ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukwedlula lokhu kuyikusola okukhona okwenzakalayo ayisiyo nhlamba leyana nxakundalo. Kodwa nginamazwi akhe lowo msolwa angiwazi ukuthi athini kodwa aluba kade ekhuluma esola ngokwenzakalayo kumbe ngomunye omunye othile hhayi umbono wakhe laye lowo ngendlela abona ngayo. Ukuthethisa ikukhuluma inhlamba ukuthethisa umongameli kulicala ukuthethisa umongameli elizweni leZimbabwe kuyakubotshelwa khonoku kugwetshelwe khonoku ukuthi uthethise umongameli. Ngingazini usola ukuthi vele yena uyibambe njani ingoma yakhe leyi kumbe kuneyinhlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenze abotshwe kumbe nakukhona umbuza kazi ingomaza enezi waltulise chukini fekitistini asikwazi
ngama fichane baba chiroza akuyiqibe
na ngingaphambanisi mbona ngani ngama amalanga umgabe esezaphuma embusweni ukhona othiwa ngulumumba owathuka umgabe ngamazi engingazake ngiphinde emsakazweni kodwa wayophuma discharge ecourt so mbona ngani nga umuntu eyi-public official eyinkokheli kahulumende umthetho kawumniki ilungelo elokuthi avote abantu mahlayana nxa ethukiwe njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumende ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesole umbusazi mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi izani yasuka yaba yisiphamaso se-Rhodesia ngoba phela i-Rhodesia yayithanda umgabe kakhulu yazi yachiya amacandayo e-Kenflower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku ngesikhathi se-Rhodesia yibo labo bantu abafundisa amapolisa awezimbabwe indlela ye-Rhodesia so namhlanje umuntu engenza into encane mbeni achotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuka abotshwe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.
Mnumzana Stephen Chiroza ngowebandla le-CCC obexoxa endaweni lomnumzana Belief Gawule owezanu PF kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mthwakazi omhle, vuka njani basakazi bethu baka Studio 7. Ayikubuhlungu kulaba abe-CCC abantu abavotshiweyo bavalelwe kwesikhathi eside kangaka bekhululwa kuthiwa akutholakali icala phakathi kwabo. Kodwa sibe sibezwa abantu bekhuluma bethi abantu abaphula umthetho kumele babotshwe njani njani kukhulunywa izinto eziningi kodwa ma abantu bevalelwe kwesikhathi eside kangaka bengenacala kunguwe wena isizalwane sasezimbabwe uzwa njani noma ungasiyena we-CCC noma ungumuntu nje wasezimbabwe nje uzwa njani ngabanye abantu abayenziwa into enje abantu be-ZANU-PF mabeke bebe nozwelo nezizalwane zasezimbabwe sibonisane ukuthi sonke siyizizalwane zelizwe eliyi-1.
Thokazi omuhle ngabe nenjani njani basakazi bami kanti lapho ekhaya omnangakho imithetho yabo le bayibeka kanjani sure nangakho usaphila le mpilo yama-80s yabona manje sekubo-2024 hhayi kuma-80s ukuthiwa upresident akasolo ngasoli upresident sokulicala hayi khona lezi into nakhona kuma-80s ezama-70s president umuntu kumele asole umuntu ma ungamsoli vele ngeke aze ayenze into e-right that's why umbuso wakhe usawuphethe umbuso okwendlela le yama-80s ngoba manje kufuneka i-youth manje umnakakwa izinga esikulo manje akafithi she ngendlela aphatha ngakhona ilezwe hhayi akafithi ukhomba khona mpela ukuthi iqondo wakhe hhayi umqondo wakhe uphansi kakhulu awukho phezulu if ngakuthi uphezulu nelizwe nga uyenza into ebonakalayo but istandard akuso manje siphezulu kunaye so kumele naye azibone ez esathatha ukuthi usolo kakhe ngicala no.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landile lakho kusithumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk lapho sixoxa khona labesifazane ngokuchiyeneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.